Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesethulela indaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngeSonto mhla ziku-16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, isikhulumeli selinye lamacele e-CCT uMnumzana Promise Mkhwananze uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuxoxwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithinga we-People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Whitney Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo, namhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambaye nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuxoxwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lwe-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu e-South Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiweyo laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kuninga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Bekwenza-ke lokhu besendlini nje bezigwetisele one-private space besenzela-ke ukuthakazelela ilanga lelo esilaziyo sonke uzuke ujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-buttonstick agijimisa-ke ontanga bedisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo kangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani kodwa phila njenge movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu sifanele sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufezelisa
lalokho elingalasiqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani
asikabi neqiniso ukuthi abathethwe abapholisa bangazi njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayikelwa lesiy endlini kodwa bagqwetha yethu asekhona ase-athenda kulindawo
kahle kahle kungani linanze lolu suku lilubona luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala eSouth Africa.
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka leminyaka isenziwa siyamangala ukuthi sikhathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukunanzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga lika-June 16 siyakwazi yini ilanga lapho okwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu-ke apartheid eSouth Africa kubulawa-ke oPeter Hector nabanye okwaba yinto yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke isihlelo lenkululeko yeSouth Africa abensundu bakhululwe bazivuse uhulumende we-apartheid wobandlulile adilizwe laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana ababesiyilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileyo bona.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele eCCC esixoxela icingweni eHarare. iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lokamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Kulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
Statement elifubone ku-account eZAC ngeqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emzamo imizamo yoku-interviewa abaqanjwe ku-statement leso isiqalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission aza-interviewa and izulu izakwaziswa ngamanyathelo alandelayo.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathelo izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele ANC lihamba phambili lilandelwa ngele DA kwathi ele EFF lalandela ele MK. Ibandla le MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu la ngomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokuma kancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuthiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo olokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo abangake becala akade bengazange bacabane ukuthi bengafika kizo kuthiwa i-cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Ma kuleli lizwe bakuthokeza i-practical in something, uyayenza mpela mpela i-practical. So bangenile bayabona amalebhu amalebhu yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology befunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo lama uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlali bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nesiko labantu balapha, labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu esintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho, la ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obeseMelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatsheleyo.
Sivune indawo ezinhle kakhulu, njengase ka One House, nasika iVoice of America, iMother State Park, lama-colleges amaningi kanye nama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngike ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezijhiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalimi. Njalo e-White House sike safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami u-Mr. Mbeki ngoba ngizosikha lapha nabadalini.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uBuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenye.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe, yilapha eMelika nge-Youth Affairs Program. Ne-Youth Affairs Program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo satsho safunda into ezinokuzathola ulwazi. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emoyen College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kulawa mayunivesithi silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo, njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza nezinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School uMnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuthiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana nabanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko athiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka, ngesizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu,
usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sifuka lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kweZimbabwe. Ngwenya, sakwamukela kuhlelo wakho.
Ngibingelele kubalaleli bethu, iphinde ngibelele yini abafakazi bethu babuthi kakhulu wena babuthule.
Ye, siyabonga kakhulu. Akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo babudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle ikakhulu mhlawumbe okuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumbeli nqobo lwakhe. Ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezinsikeni zakhona, njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyango ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza, abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle. Uzoqaphela ukuthi Baba Dube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi, ifana lale moya ebizwa ngamakhora kuthiwa imoya engcwele. Ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona. Laqala ukwenza izinto abangahambisani nazo, bayafulathela babe kudanyana nalo, kodwa mali iziqoqa lisondela kibo, kuyasebenza kuphela.
Sonathi po okumele kuqale udaba lolumbani ukuthi kulungiswe konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi la ubadini.
Ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala, ikakhulu ukuchabalala kukhosi okuyibona oba kuhamba phambili kule nto le. Kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba nezigaba, kuthole ukuthi nxa bebona ukuthi kukhona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane, kwakusiba nabantu ababesiba ngabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe beze befika khonale komkhulu bayebika udaba lezakhamizi, bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphana, baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi besezenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwaqinga kugejwa, manje po abaphansi abazondanga?
Kuyenzeka ngempela bazondile, kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho yayingathi khona, njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khona ngale kwaze kwabhonjwa nasendaweni lapho esasifikelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisela izwe.
Yebo, sekugcina khona mpo babangwenya.
Bengingacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho sikhona kuyisomiso, kodwa esabo singaleka sifani nalesi sintu. Uyamangala noma ukuhamba ezindaweni uzathola utshani bobuningi noma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini khona okukhombisa ukuthi kukhona ongakulahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo kakhulu ngesintu, kuhanje kuye kwenziwa ngoba kudala kwakuthi xa kunje bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho. Kuhanje kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa, bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababehamba besenza lokho okuthiwa yintendela ufuna izinto eziyizithiyo, wena othola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlala endaweni ethile kuyibulale, noma uthola ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi zikhalumakwe lazo zitholakale lapho zitshiswa. Izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu, njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo, uthola ukuthi amathamba akahlele egangeni awagqoqwanga. Kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu uma esebona-ke ukuthi sekungcwele sezasisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungathelwa kusasa baba.
Siyabonga
baba. Ayawutshela bathi salulande,
salulande
yiwo lomsizi.
Salulande,
salulande,
salulande
yiwo lomsizi.
Abadala,
abathakwathini.
Siyabonga kithi kwezekholo asizweni esekuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngevikele idlule sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani, ngobana kula muntu wazalwa eyedwa yilula lowo muntu usuka emndenini thize, kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe abasekho, kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni. Ngakho kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo. Sibaleke sasibaleke encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20. Sikhumbuzane ngamafitshane okufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaulu wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona sengisho le mabandleni ubone besenza izinto eziphambana lo mthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangithi uthi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo, abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngileqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisiko ukuthi ngabakwazi, kodwa ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana loKristu, kungaba nzima. Kodwa ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole uthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebe emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani loNkulunkulu nxa kunjalo. Ukuthi impilo zibe ngcono, uNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho ibe ngeyakho wedwa, lomndeni wakho kuphile lina lodwa? Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho? Ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye sengitsho lezisebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani loNkulunkulu lina baphathi, buyisanani loNkulunkulu lina zicebi, buyisanani loNkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane loNkulunkulu. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Motiemba. Nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Uthobias Mjambanje uzalelwe kobulawayo okhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Uzalelwe empilo kobulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola sisadlala ibhola emaphepheni emalokitshini lezikweni. Ngasolapha ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary. Usuka kuMonarch ngasesiyadlala kuTaizim Colts ayi-Olympics. Ikhosha ngu-The Late Barry Daka. Ngasuka khonapho ngabona ngoTsano. Ngikulamo kuya kwami kwa-Highlanders ngo-1986.
Umhlambanje wayedumiwe ngokulithela emambuleni.
Kwa-Highlanders bengidlala ngiyi-striker. I still remember the first game yami sidlala le Zimbabwe Saints i-Independent Trophy ABF ebusuku. Ngahlohla i-winner that day. After 3 days abe siflyer sisiya e-Harare sisiyadlala i-final le-Caps. Sayidla futhi Caps 2-1 ngahlohla futhi i-winner. Uma medals engadlalayo sawina unyaka no-86 sawina isibuku. Sawina Africa Day Trophy, sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi-Nedbru River Catholic Cup ngathi ngo-86.
Utopias ukuthi kunabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo-Ephraim Chawanda.
Sasileyo ndoda lo kuthiwa ngukhathazile wayeyi-speed winger. Wathi nxa engaphuma ku-right nangena e-center nxa ye-crosser vele abantu sebekwasi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey. Kulo ndoda yothiwa nguRocky lo ayedlala kuSaints lo idefender yeSaints ya uEphraim Chawanda nguye ngani waye ngani uyavala kumadefenders amaningi.
Umhlambanje wagcina esethatha umhlalaphansi njalo uthi ibhola la kulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
Ku-Highlanders ngathi ngaretire ngo-92 liyazi kudala i-private ingabhadala sosuthi ungathola umsebenzi kutsho bambelela ngaphi emsebenzini akufani lakathesi. Ukudlala ibhola sokule mali angazi ukuthi abajaha lezi suka kwenza njani. Lapho kule mali kumele kube le-commitment, kube lama 3 Ds esasihamba ngawo thina kudala bawongela mali: discipline, devotion ne-dedication. Khonalokhu awungeke walahleka ebhoreni.
Ngothobela Mhlambanje usola iy'nkokheli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibhrodi okungayenziwa because uzabona ukuthi kumele besebenze ngathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora. Even nxa it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encesana labo coach kuba lula. Mina I think ngangena even ku-chairmanship kunengito esingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhola le. Kathesi okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogramu yama-drugs sesonke abantwana phandle lapha hey sukunakala so sengu-drug awareness.
UJobjazi Mhlambanje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni okufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumela yemidlalo ye-CAF Premier Soccer League ihambe kanje izolo: Bulawayo Chiefs 0 Platinum 1 Ingezi Platinum 3 Chickenin 0 Zimbabwe 3 Arsenal Movers 0 Yeta 1 Manika Diamonds 1 namhlanje ke Tel 1-1 CAF United 1 Wangi 1 Greenfield 0 Tanimo Zimbabwe 1 ZFC Caribe 1 Jacob Pirates 1 Herentals 1 Highlanders Bosso 1 Bigita Minerals 1. Ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu ku-week 15 ephezulu kungalani yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuliBhoso unumber 5 iDimbara unumber 7 ngimanesile 7 ngobulawayo igama lami uYesu Jesus Bani.
Sibonge uEzra Jesus Banda wabesethulela ezemidlalo. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumelise linye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngayo People's Movement, njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-15. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.